Bonga Gibbs Dube siyalambulela emsakazweni weStudio 7 womgqibelo mhla ka 1 ngolwezi 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Elingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle lapho elingali khona kumagumbi amane omhlaba ulambulela emoyeni ngenjabulo igama lami ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-MDCT ligqiba umhlangano wokukhetha inkokheli.
Njengoba imali ihlupha eZimbabwe, abantu beZimbabwe bazimisele, ukukhula be-MDC bazimisele, sibabone sebekhona khonapha, bafikile ke bezinto yabo njengokusizwa ke bayahlabela phandle.
Ibandla le-ZANU-PF lilakho kudabuka phakathi na kulandela ukudonselana kwamandla.
Angiboni iparty splitter, angiboni sizinja. Kodwa into le kayaziwa kulabantu abafila very strongly ukuthi umhlangano hhayi ungenelele ngesiphukuto iwivo.
Umdlali wenguqu uSenzo Meyiwa wayedlalela iqembu leSouth Africa elabafana bafana ubekhangelelwe ukubekwa lamhlanje eJohannesburg. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-MDCT ligqibe umhlangano walo weCongress lamhlanje lapho bekukhangelelwe ukukhetha inkokheli. Lo mhlangano wenzwe kulokukhonona kwenye inkokheli yebandla ebalisa umnumzana Job Sikhala oyalelwa ukuncintisa ngoba engelasikhathi ekubandlaleli. Lo mnumzana Albert Mhlanga owahle wasuka ebandleni esola indlela ukhetho lwezigaba olwaqutshwa ngayo. Asenelisanga ukuthola impumela yalelo khetho lamhlanje. Kodwa sixoxe loqoqa inhlelo zebandla umnumzana Abednego Bebe lumhlangano ungakagqitshwa lokhetho lungakenziwa saba lengxoxo elandelayo.
Kuzavotwa ke yikho kusithi kule vote kusasa kuyabe kuvotwa kukhethwa bonabo ababe bemilitho esikhundleni badlula umuntu oyedwa.
Wona amalungiselelo ahamba njani? Sike sizwa phambilini kuthiwa kungani imali iyahlupha.
Imali vele iyahlupha eZimbabwe baba. Njengoba imali ihlupha eZimbabwe, abantu beZimbabwe bazimisele, ukukhula be-MDC bazimisele, sibabone sebekhona khonapha, bafikile ke bezinto yabo njengokusizwa ke bayahlabela phandle, bazimisele baphapha ke ngenxa yokuthi balesifiso sokulungisa uhlupho oluselizweni. Balesifiso sokuthi bakwenze kube sobala ukuthi bangcono ke kule ZANU-PF ezomnotho. Kodwa sikubone kwenza ukuthi ke babulele umnotho welizwe wabhidlika waphela wathi du. So ke ngalezi zizathu zokuthi ukuthi abantu be-MDC sebezimiseleke ukuthi hayi kule mali kakulayaphambili njalo sithi imbuso kamgabe kaqinisile.
Sike sezwa ukubana bebekhona abakhononayo ngendlela iyaqutshwa ngayo ama-nominations lokunye okunjalo. Lakho uqondisa yini lokho?
Hayi ngibone khona laba abakhubekileyo ke sebetshengisiwe ukuthi nxa babengabe bakhubekile bakhuthwe kuyini. Ngibona ke engani ke yonke into isiqondile. So kuyindlela sokusesiyafika ke emaphethweleni lapho siyakhetha khona inkokheli.
Lo ke ngumnumzana Abednego Bebe unobhala umsekeli kanobhala oqoqa inhlelo zebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Ukudonselana amandla lokuphoselana amazwi aqatha lokhu kuqhubekela phambili ebandleni leZANU-PF kulandela ukungena ebandleni okwenziwa ngunkosikazi Grace Mugabe. Unkosikazi Mugabe wethesa umsekeli kamongameli icala lokungethembeki lelokufuna ukuhluthunela umkakhe amandla. Enye inkokheli yebandla ebalisa umkhokheli wabalwa impi yenkululeko umnumzana Jabulani Sibanda lo mgcini sihlalo wesigaba seMashonaland West umnumzana Ray Kaukonde labanye abambalwa labo betheswa amacala ukufuna ukubhidliza ibandla. Lokhu sokuthiye iningi lithandabuza ukuba kungaqhamuka na udlakela elizweni kulandela ukungezwani lokhu kumbe leli bandla lidabuke phakathi. uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lesikhulumeli sebandla lezana PF umnumzana Rugare Gumbo ukuze sizwe ukuthi kuhenzakalani kuleli bandla.
Angiboni iparty splitter, angiboni kodwa into le kayaziwa kulabantu abafila very strong ukuthi umhlangano hhayi ungenelile ngezipukuto iwivo. So akazi ukuthi kuzathiwani kodwa hhayi angiyiboni iparty splitter.
Ye bakhuluma njalo abanye bathi kungaba lodlakela kungakafiki ikhongolosi kumbe ingaphela leyo khongolosi, ungathini khonapho?
Angazi ukuthi ungaba nomvukela yini. Yazi izinto lezi zifuna ukumanejwa, hlangane uyenza ezinye izinto kodwa semaneja. Bangayimaneja kuzaba right, kodwa bangayenela ukuyimaneja kungaba nama-problem. Kodwa hhayi angiboni kusenza njalo.
Ye sizwile njalo labalwela inkululeko bakhona onasibili bathi okwenzakala kubandla leZANU PF ayisikho, ngakho kumele kulungiswe ngoba akuzange kufakwe kuhle ukuthi kambe ozathatha isikhundla sikamongameli kungaba mbani nxa kuthi seluphele. Ye
ya ba-right ukubona kwabo, ukubona kwabo lokho kodwa ye akuzange kuyenzakale kwiZANU PF. Kodwa mina ngile conviction le belief ukuthi hhayi konke esikuyenzayo kuyalungiswa.
Lo-ke ngumnumzana Rugare Gumbo isikhulumeli sebandla leZANU PF obexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 ecingweni eseHarare. Kunjalo nje ilunga leCentral Committee yebandla leli umnumzana Joseph Juma utshele Studio 7 ukuthi yena ubona ngani leli bandla lizaphuma enkingeni elikulo seliqinile.
Omunye lomunye unemvumo lelungelo elokukhuluma ayokucabanga njalo khona kwakucabanga ayisho ukuthi kungabe kuyikho ikuzwile umongameli zona wathi hhayi ibandla lethu sile ndlela esiyenza ngazo izinto yiko kule Congress ebuyayo, iCongress lela ngeyethu sonke abantwana bebandla singene phakathi kwendlu sikhangelane sonke sicubungulane sonke sibone obanjwewe le condem abanje le condem ngoba phela anto akwazi izikhulu lezi zingena ngokuvotela. So nxa une condemn utshengisa ukuthi abantu bafeze kuva, nxa ungela condemn abantu bakuvotela bekubuyisela esikhundleni sinaleso. So lokhwane kuyotela uloyelani lani kwesikhathi mlanje just overzealousness of people. Kodwa-ke into ecaluleyo into asilandeleni iziqondiso zikamongameli wethu ukhulumile izolo wathi hhayi into yonke ihamba ngomthetho, ihamba ngendlela e-constitution yemhlangano. Ngakho-ke siya ku-Congress into zonke zizalungiswa. So akumelanga ukhaizumbeto asoku-attack umsekeli kamongameli ube soku-attack ubani. Hhayi into ecaluleyo into sithi khona into yonke ayiphumele ekugcekeni, olecala kumele alibambe icala lakhe alithwale, ongelakucala layo uza kuba laphana emhlophe.
Siyabona njalo ukubana umkhokheli wabalwa impi enkululeko kwamawovets laye ukhanya usesetheswa icala, ungathini wena ngalo?
Mina kwesinye isikhathi ngithanda ukuthi wena uyabona nxa ungabona indlonisilwa wena wena la uwumuntu kazana uyabufuna ukungenelwa liphakathi wokulwa kona kubana wena uzaba lutshani ozathwala nzima nje kuphela.
Lo-ke ngumnumzana Joseph Juma ilunga leCentral Committee yebandla leZANU PF bexoxa leStudio 7 ecingweni ekobulawayo. Siphinde saxoxa lowalwa impi yenkululeko umnumzana Okane Ndlovu laye othi wesabela ukuthi leli bandla lizadabuka phakathi ngokwenzakalayo.
Kongress kungavuka imvonkomvonko engabangela ukulwisana elizweni ngoba laba abantu abaphikisayo abaphikisanayo kathesi ngabantu abanye bakubuthwa abanye bangaphi. Njengoba usizwe uJabulani uthi na ngizamatha ngiyefika emahofisini ngapha upresidenti laye uthina uJabulani yasola abanye bebedemonstrate izolo khona ngale kuZANU PF bethi uJabulani kashatshiya isikhundla ngoba usekhanya sephumele emgceni ukuthi usekele elinye icele. Yikho-ke khonokho kuvele sakutsho kuqala kufana kaduze ukuthi kanti khona amahovethi wona azajoyina amabandla khathesi bayangaphi-ke njengoba sekuliwe ekhaba lamla njani abantu njengobabe yibo abakhokheli ababisilizwe kufanele ukuthi ngayiwa amarefuli khathesi athi hhayi lokhu asikufuni bathi uzalamla njani njengoba khathesi la uphakathi endlini etshayo. Nanto udubo olukhona namhla kabahlonipheki ngoba baziwa njengabantu abaxabana labantu, abantu abathisa imizi yabantu, abantu nxa ubonakala ukuthiwa liwoveti nginje mina ngileli hloni lokuthi ngihambe ngitshela abantu ukuthi ngiliwoveti.
Ubona-ke engazani ibandla leZANU PF liyadabuka phakathi kumbe kuyahamba njani?
Uvele ungathi wena ngihlala sikhuluma sithi kunento okuthiwa yiwili ngifana kaduze. Iwili nxa usibona ukuthi usumdala kufanele uyibhale. Ungekela ukuyibhala phansi iwili ukuthi ozathatha lokho, ozathatha lokho ngubani. Uvele udala ukuthi abantu basazigamula nangamahluko abazayishikala e-high court. Enxa bangafikela ama-high court umsitshise le mpahla yakhona.
Alo-ke ngumnumzana uK Ndlovu ohalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Wenlock. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ke ezandleni zikasithandekile Mhlanga esethulela uhlelo lwendaba eziphathelane labomama.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami owenu usithandekile Mhlanga. Namuhla sihlaziya ukuthi ngambe abesifazana abayiziphathamandla zebandla lezanu PF balomlando onganani kunqabangqoza eyenzakala kuleli bandla. Ngakho ke siqhubekela phambili ngehlandla lethu lesibili lengqoqo yethu lomnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezombusazwe endawonye lomnumzana Morris Ngwenya laye ocubungula ezombusazwe njalo elilunga lebandla lezanu PF. Umnumzana Morris Ngwenya nguye umqalisi ziba.
Ye, omama singakhangela elizweni leZimbabwe kupolitics zeZimbabwe ikakhulu i-Women's League yezanu PF yiyo sibili elamandla amakhulu okuthi sabona isekelo sombuso wezanu PF i-constitution ngo-2003-2004 laphana iguqulwa kufakwa yona le ikhodi engikhuluma ngayo yokuthi omama labo kumele bangene kuzikhundla lezi esikhuluma ngazo. Ukubhoda lokhu ukankosikazi Ndlovukazi kwakuyikuthi ngenxa yokuthi omama bamcela ukubana abakhokhele ukota yabo kusihlalo sabo lesi wayehlangana labo etshengisela eveza ukubana bona izifiso zabo omama abaneyabe khuluma ngabo abe khuluma nabo yikho zihlanganisela lezi zinto zenezo ezokuthi kuthiwa abantu nxa sebengena ezikhundleni laphana babe bengasafikeki njalo sebesenza intando yabo sebekhohlwa ukubana bakhona ezikhundleni leziyana ngenxa yokuthi bamela obani omama laba. Manje nxa sebesesikhundleni laphana basuka bengasafike ukuthi izisizo zabomama bengasaziyo qhubekelisa phambili. Ngakho yikho lapha yena wayetshengisa sobala ukubana hathi yena izisizo zabo wayesizwa imbono yabomama uzaqhubekela phambili ngayo uzabamela omama laba.
Basetshenziswa kumbe hayi yibo vele asengathi ngesilungu basetha i-agenda kulokho okwenzakalayo.
Kwaba lo mizamo ukuthi omama babe bayibo abasetha i-agenda. Kodwa phela i-quota yongwayo vele i-quota system kayitshengisela ukuthi abantu ba-serious ngomama. Ye omama baningi kakhulu kodwa ngiyabona mina kuzanu PF. Kanti kungani ukuthi kathi yena uwopha umchinguri sise ngu-boss we-Women's League. Indaba wayengakhulumi ngomjuru. Umgame uthi wathi yena ku-opha umchinguri hambe enikeza i-report ku-Politburo ukuthi usitshele ukuthi uhamba kanjani umlilo lo oqalile. Indaba engathanga u-Grace sileyo guest. Special guest namhlanje u-Men's League Board in waiting uzasinikeza i-report. Ngibona ngathi omama khathesi bayasetshenziswa ngamadoda ukuthi babe be ngoba vele khathesi ungeza ukuthi yena uGrace wayebabaza umnangagwa sokusobala kutebhahle egcekeni ukuthi khathesi vele yena ukhampenela umnangagwa ngoba i-command leyana yabochiwenga leyana yamapholisa lamasosha leyana yavele yatsho sta yatsho yona akula muntu ongela liberation history oyakwana ukuthi abebusa lapha eZimbabwe manje wathi njalo bekabe chothe zothangela labo wolfmenxele. So lo mama lo uthiwa iNdlovukazi ngithiwa nguMorris Ndlovukazi ozithena uyakwana ukuthi ulimvume yokubusa iZimbabwe kasoza kaqualified ngama standards ezanu PF. So ayibona ngathi lapha sivume khona ukusetshenziswa kuma fictional fights ngoba akusalunganga omama bona ngabazimele i-ideology yabo ama-beliefs abo nama-principles abo ukwenzela ukuthi nxa bevotelwa kumakhono kwayo kuthi kusetshenziswa njengamadoda ukuthi amadoda babe ngama-president.
Mnumzana Ngwenya.
Ye, lapho uyatsho sibili umfowethu ukubana omama bengasetshenziswa yikho esikubona lapha kusenzakala nanxa kwakukhona inkulumo yonaleyo yokuthi umuntu ongazange aye empini engasoze abuse kodwa singakhangela ngokucubungula kwami okwenzakala lapha ku-Women's League lapha. Omama isikhathi esiningi abe-Women's League ababe bekutsho siyalandelwa ngumuntu wonke kodwa njalo kumele sikhumbule ukubana lapha unkosikazi Grace Dr. Grace Mngabe ucelwa ukubana akhokhele umama hatshi ukubusa ilizwe njalo ke bemfundi ngiphendule ukubana ke ucomrade Opa singakhangela kule nto okuthiwa yi-protocol ukuhlonipha isikhundla esiphezu kwakho ngalesiyana sikhathi sibona ukuthi kwakungayenzi ukuthi mhlawumbe acothoze lo kodwa lo usebenzisa isikhundla sakhe sobana ngonkosikazi kamongameli welizwe yikho lapha esikubona kusenzakala ngakho ngokubona kwami mina hathi omama belizwe leZimbabwe banawo sibili amandla njalo lokho esikubona bekulwela yikho ngempela ukubana isisekelo sombuso elizwe xa sisithumele kube namandla alingene nakanye kuzo zonke inhlangothi kakhulu ukubandla elibusayo kumele babe namandla lezikhundla ezilingene lezamadoda
ungasiqhubela lingxoxo ngamafitshane mnumzana ngwe
mina ngithi omama bengavumi ukusetshenziswa ngamadoda ama succession wars ama fashion wars amadoda ezanophefu ngabalwe bebodwa lo umama okhuluma yendlovukazi lo ngala lokhu afutendaye lakho kuma structures engahluphani labantu elokhu abayathuza nxa kule cala elayenziwayo ngaye emapholiseni ngaye ku-anti-corruption commission abantu abayenza amacala baboja akhona ukukhuluma nje ngakho kuphela kumaradi
ngibongile ukuxoxa lani
okay, bye.
Lapho besixoxa lo mnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula izombusazwe endawonye lo mnumzana Morris Ngwenya laye ocubungula izombusazwe njalo elilunga lebandla leZANU-PF sixoxa ngomlando wabesifazana kubandla leZANU-PF kungxabangxoza le esaqhubeka kuleli bandla lithiye indlebe kuviki ezayo lizwe ukuthi siliphatheleni kuhlelo lwethu oluziphathelane labesifazana esilethulela zona ngemgqibelo viki zonke olivalelisayo yimi owenu usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Asibonge ke usithandekile Mhlanga abesethulela uhlelo lwethu lwendaba eziphathelane labesifazane. Akwezemidlalo ke siqale ngokukhangela imidlalo yePremier Soccer League ezadlalwa kusasa kundawana zelizwe ezitshiyeneyo. IHawu Mine izadlala leChapungu, iBuffaloes idibane leCapes United, iTriangle yona izadlala leWange, iDynamos ibhuqane leBantu Rovers, kuthi iBlack Rhinos yona izadlala leShabani. Kolunye udaba umdlali weqembu lebafana bafana la kule South Africa uSenzo Meyiwa ubekhangelelwe ubekwa lamhlanje eJohannesburg. Sixoxe lomlandeli wenguqu uCassius Jayce Simanampofu kuze sizwe kuningi ngalolu daba.
Ya udaba lukaSenzo udaba oludabula abantu abaningi kakhulu abalandele ezomdlalo abasukela amaqembu athiyeneyo onke eSouth Africa. Ngoba ube bahlanganisa ama besise kunational team so into yakhona iwa double down eSouth Africa they are down in spirit wathi hey kuzaba nzima ukuthi ba recover kulokho kwenzakala lati thina esisupporta amaqembu athiyeneyo silapha eSouth Africa kubuhlungu ngoba amaqembu eSouth Africa wonke abesengawo yethu besifana ukuthi sisekhaya kubuhlungu kakhulu emntwini wonke
khona sizwa kuthiwa kuke kwaba lenkulumo emfeni kaSenzo lapha besithi intombazana yakhe le afele kuyo uKelly Khumalo engayi emfeni sekuhamba njani kwamanje
ya okwaqaleni ubaba kaSenzo bethu njalo bethena akemukelanga ukuthi abe khona emngcwabeni kaSenzo kodwa ngokuya kwezikhathi othe ukukhulumela imuli yakomeyiwa ucine esithi no uKelly uvunyelwe ukuthi aze ngoba obesene ingane nomeyiwa njalo bathi bafisa ukuthi ingane zonke zikaMeyiwa ezikaSenzo zibe khona emngcwabeni kaba waso noma zincane kanganani so okwakathesi sinakho ngokuthi bamvumele bathi akeze nengane aze emngcwabeni loba nje ozabe ekhokhela lowo mngcwabo sesibala kubo nkosikazi yakho ozabe nguye omzilileyo uzabe ngumandisa nguye ngoba nguye beshade naye
kathi vele yena umandisa bebelokhu bebonke yini ngoba sizwa kuthiwa impahla kaSenzo ibikuKelly Khumalo
ye impahla kaSenzo nengikhanya ikuKelly Khumalo ngoba babalisa lezi moto eziyi-2 lezi impahla ezinjalo umandisa ubesekhaya kwakukhona lapho osuka khona uSenzo eBebhele so nguye obesaziwa ngabazali okusemthethweni nguye owashada naye nguye obesemukelwa ngabazali
lo ke nguCassius Jayce Simanampofu umlandeli wenguqu bekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg athi ke balaleli isikhathi kasavumi kuba siqhubeke sisonke kodwa ke singakehlukani ke sikhangele besilakho. Ibandla leZANU-PF lilakho ukudabuka phakathi na kulandela ukudoniselana amandla kuleli bandla. Ibandla leMDCT ligqiba umhlangano wokukhetha inkokheli. Hayi ke lohlelo siyaligqiba ke lapha igama lami nguChris Gande lilale.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.